sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ka 16 zibandlela 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
siyenza iPVR mopup exercise. Injongo yayo yikuthi siregister abantu abasalayo ngesikhathi sisenza idate. Siregister khangela kakhulu lama aliens ukuba nomthetho ukuthi baregistre.
Abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye babhalisele ukuvota koBulawayo phansi kohlelo lokubhalisela ukuvota oseluqhelisiwe.
The majority of civilians is emaplastic that ngamaZimbabweans because ama-locals abangabatswana, they don't want to be working in farms doing laborers jobs, abafuni, they don't want to get their estate. Njalo futhi emsebenzini ona le, there's a lot of issues nama-tensions afamileyo kuma-farms.
Isizalwane seZimbabwe uJabulani Dube odabuka ePlumtree obesehlala kweleBotswana umiswe emthethwandaba lamhla esethethwa icala lokubulala elinye ilunga ledale lePhalamende yeBotswana ngempelaviki. UZulu ezansi emaNdebeleni emangweni weMatobo ukhuthaza uhulumende ukuba asungule umbuso wezabelo o-devolution omunyethwe isekelo sombuso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubekele phambili ngemva kokuqheliswa kusukela mhla ka 10 zibandlela okubone abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye koBulawayo bebhalisa. Uhlelo lolu lukhangelelwe ukumiswa mhla ka 18 Nhlolanja. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Ukubhalisela ukuvota kuqhubekela phambili elizweni lonke, kodwa indawo ezilokhe zibhalisa abantu sezilutshwana. Idolobho lakoBulawayo selibhalise abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye ensukwini eziyisithupha ezedluleyo. Ihlandla lokugcina leli balibiza ngokuthi yi-mop-up exercise, njalo likhangele kakhulu indawo ezilabantu abathole incwadi zokuzalwa kanye lezithupha ngemva kwamahlandla okubhalisa akuqala. U-District Elections Officer wenhlanganiso ebona ngezokhetho eyeZEC, uNkosikazi Sithembiso Khuphe, uthe bayajabula kakhulu ngoba inani labantu ababhalisayo kuhlandla leli ngabasakhulayo kanye lalabo abazalelwa eZimbabwe, kodwa belabazali abazalelwa kwamanye amazwe abababiza ngokuthi ngama-aliens.
Siyenza iPVR mopup exercise. Injongo yayo yikuthi siregister abantu abasalayo ngesikhathi sisenza idate. Siregister khangela kakhulu lama aliens ukuba nomthetho ukuthi baregistre. Kakhulu siyakhangela futhi lalapho kwahamba khona abe-RG Registrar General's Office lapha abanika khona izithupha. So sesibuyela khona yikho sibiza mop-up exercise. Okusijabulisayo kakhulu ukuthi kuma-queues ethu sithola ama-youth, kuma-queues ethu siyawathola ama-aliens. Esikuqonqosela ngama-aliens ukuthi nxa besiza bezoregister uyabuya lesithupha sakhe, abuye le-birth certificate ende. I-birth certificate yakhe siyifunela ukuthi sibone ukuthi abazali bakhe omunye wabo umele abe ngumZimbabwe.
Inhlanganiso ezimeleyo e-Victory seyanqoba ikhuthaza uZulu ukubhalisela ukuvota ngenkondlo lezingoma. Umqondisi we-Victory uMnumzana Desire Moyo uthi imfundiso yabo iyakhuthaza abantu ukuthi bayevota njalo bayenelisa ukuhuga abantu ukuthi babhalise.
Uhlelo lolu luqhuba jina-ke ngokusebenzisa ama-arts kakhulu ezemidlalo ezigoqela-ke ukulingisa singathi khona i-drama, ukuhlabelela i-music kanye lokugida okuthiwa khona ngumdanso, imidanso etshiyeneyo yesintu. kodwa ele ehamba kanye lenkonzo zokuhlabelela okugxile kule mfundiso esabe siphethe lezi sikhathi sinanzelele ukubana khona ukusetshenziswa kwama-arts okwindlela yokufundisa okuhambisulwazi ebantwini lokubakhuthaza ukubana bayivota ama-arts ke ayingxenye yoluntu njalo asuka be umgogodla wabantu kanye lo mthambo wesintu lapho esithola khona ukubana siyenelisa ukudonsa asifoqe njalo esithelele ukulukule ntshukuthi kuzulu ukubana hayi mbukelo omhle aphatheka lawe uthathe inyathelo kulolu daba osegudwini
isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Sipho Senkosi Hlalo uthi selungele ukuvota njalo sewabhalisa
ukungezelelwa kwamalanga okuvota siyakujabulela kakhulu ngoba iningi belingakayi ukuyarejista kodwa kusuka kube nzima khathesi ngokuthi ama-registration centers angkhona asemalutshwane njalo asetholakala khatshana
kobulawayo sekubhalise abantu abangaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amabili inani elingaphansi kwalelo elikhangelelwe ukubhalisela ukuvota ukubhalisela ukuvota kuzaqhubekela phambili ngemva kukamhlaka 8 Nhlolanja kuze kuyemiswa ngemva kokubhalisa kwamagama kwalabo abazancintisa kukhetho ababhalisela ukuvota kuyabe sekumele bahambe bayebhalisa emahofisini awezek ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingobathabile Masuku
isizalwane seZimbabwe uJabulani Dube odabuka ePlumtree obesehlala kwele Botswana umiswe emthethwandaba lamuhla esetheswa icala lokubulala elinye ilunga ledalela eParliament yeBotswana ngempela viki kulandela ukuxabana kwabo uDube obesebenzela umuyi obelilunga lebandla elibusayo leBotswana Democratic Party iPDP Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo seGaborone kwele Botswana.
UDube kanye lomunye wakhe oyisizalwane seBotswana uMkhalemi Maleya bamiswe phambi komthethwandaba emzini wemolopolelo ngaphandle nje kwedolobho leHaborone lamhla besethiswa icala lokubulala umnumzana Isaac Davids ngempelaviki ababili laba abakhanye bebunile bazaphindela njalo emthethwandaba mhlakazi ku-30 sibandlela ngoba amapholisa athi awakaqedi ukucwayisisa bobabili kade beqhatshwe nguDavids eplazini lakhe elingaphandle kwesigodlo iHaborone amaphepha aphambi komthethwandaba abika ukuba uDavids ufike eplazini ngesonto edinga ukuthengisa ezinye inkomo zakhe kodwa wathola uDube oneminyaka yamachumi amathathu lanye wokuzalwa lo Maleya bengekho bebikwa besemavinkilini eduzane bezilibazisa uDavids ubikwa efike esidla amahabula wathela uDube impama ezondele ukuthi kungani bengekho eplazini emsebenzini ubikwa kwaqala ukuliwa njalo uDavids ecela omunye ukuthi amqhubele umbhobho osemoteni kodwa ngasenelisanga ukuthola ngoba kwagwaza kaningi esifubeni kanye lesishini uDube loMaleya abakangeni kusibanga sokuthi batsho ukuthi bazibona belecala noma hathi njalo udaba lwabo lukhandelwe ukudluliselwa phezulu emthethwandaba we-High Court amapholisa athi indaba esifana lalezi lapho abaqhathi abalwelisebenzi ibhahile okungamalisi ikakhulu abezimbabwe abalanye abanye babo abasebenza emapulazini
kulezi story eziningi eziphuma kumaphephandaba ezikhuluma ama-conditions langama-treatment asemapulazini the majority wezisebenzi ezisemapulazini lapha ngamazimbabwens because ama-locals abangabatswana abatswana they don't want to be working in farms doing laborers jobs abafuni they don't want to get their hands dirty njalo futhi emsebenzini yona leyo there's a lot of issues lama-tensions afamileyo kuma-farms
umnumzana Dube kanye loMaleya bazahlala esitokisini belinde ukuphindela njalo emthethwandaba ngoba kusesatshelwa ukuthi ngenxa yecala abalibhekayo balakho ukubaleka bekugcwele emthethwandaba uZulu efisa ukuzwa ukuthi kwahamba njani ekubulaweni kukaDavids yena obesaziwa ngokuthi ngufocon bastard njalo engumuntu ololaka ongumongameli iyenkama ovathele imuli kaDavids ukuhambisa amazwe enduduzo nguMartin Ngwenya wendaba seStudio 7 Gaborone kule Botswana
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesingezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngoMvulo siya ngolwesihlanu umagagasi ati 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 p.m. ntambama.
Uzulu wezansi emandebeleni emangweni wemadobo ukhuthaza uhulumende ukuba abavumele baziphathele impahla yemvelo abalayo ukuze benelise ukuzithuthukisa kanye lokuzinakekela bona lemuli zabo phansi kombuso wezabelo o-devolution. U-Anastasia Ndlovu usiphala lolu daba ngokugcweleyo esemadobo.
Izakhamuzi zalumango emhlanganweni oqoqo inhlanganiso ye-Habakkuk Trust emaphisa lekhansili yematobo, inkokheli zomdabu labo kansila bavumelene ukuba imvelo yabo engathuthukisa isigaba isichaphazwa ngabantu abasuka kwezinye izigaba okubangela ukuba basale bebhekane lobunzima ngemva kokuchabalala kwemvelo yabo bengela nzuzo. Isigaba sematobo silegolide, izihlahla, inyamazana, utshani, amanzi, inhlanzi, kunye nomhlabathi ovundileyo, kodwa kusezandleni zabantu abasuka kwezinye izigaba. Unduna nyanga zonke uVuyani Ndiweni ematopo uchaze ukuba abanini besigaba akube yibo abaphatha imvelo yomnotho ukuze loba abasuka kwezinye izigaba befika baphiwe ngabakhona, hathi ukuthi abokuza kube yibo ababela abanini bezigaba.
Ukuze abantu bakhule bagcine esigabeni sabo, akube yibo abanikazi abanjani abafinyelela lezi zinto. Lanxa bekhona umakhelwane abangabuya, sizabasikela ngoba umuntu ubuye ngaphi esigabeni sani somunye umuntu. Ukuhloniphana kuqakathekile, njalo kuyadala ukuthi sizwisisane. But lokho kudala ukuthi umuntu angabuya usesenza umaqhuzu endaweni yikho zavele senzani, sixhophane. Endakula mntu ngakuvumela ukuthi uzosuswa ngumuntu kumba uthathele into yakho njani ukhangele ilizwe lonke wazolikhalele nje ama-youth akhona. But laba bafana bethu sibabona benjani bekhula beqinile, we look up to them ukuthi sibabone bele future njani enhle. People grow every day, but wasenge ukuthi akubi mnandi ukuthi sibona abantu sebesiba ekuhluphekeni, but sibona abantu benona besenzani bekholisa ama-resources abanye abantu.
Ukhansila Sikhulile Hlongwane ka ward 17 ematopo uthe uhlelo abaluphathele Habakkuk Trust lubavule amehlo ekugcineni imvelo yabo lokuthi ibaphe inzuzo.
Uhlelo lukhona akade lukhona namuhla lusincedisile ekusikhuthazeni lekusibambaniseni singama-duty bearers, ama-chiefs councillors labo sobhuku lama-government departments ukuze sisebenze ndawonye ku-policy implementation ekuyenzeni kwama-pilots ukuze sigcine ama-natural resources ethu awemadro.
Umnumzana Alexandra Phiri ukhansila ka-ward 10 uncome kakhulu impumela yomhlangano ethi isikhathi esiningi baswela imali yokuba le mihlangano ehlafuna ngemvelo.
Umsebenzi kawenzelwe i-Habakkuk Trust ngibona ngathi ufanele ukuphakanyiswa ngoba thina sodwa ezi-authority siyaba singelawo ama-resources loba ezinye izinto sizikhangele ukuthi ngasiyahlangana zilungisiswe sibumbe sisiya phambili. Kodwa ngenxa yama-resources we become very limited. So nxa sithola ukuxhaswa sibona ngathi kuyasincedisa. Umvelo ungowethu, kodwa abazali bayaba bengakwazi ukuthi balamandla phezulu kwezinto ezingezabo. Bona bakhangela ukuthi uhulumende uzabenzela kumbe nguyoza kutsho ukuthi hhayi lingaqeda izihlahla kumbe lingenzi lokho. Kodwa nxa kungaba labasondela ebantwini babafundisa ngithi.
Isakhamuzi sematobo uRobert Moyo uthe babhekane lenkinga yokuthi imvelo yabo isezandleni zabantu abasuka kwezinye indawo, ngakho uhulumende kahlele kahle umthetho wombuso wezabelo.
Lo inkinga esilazo izenzo zokuthi khona uthola ama-natural resources zethu singabenefiti
kubenefita abantu abavela kwezindawo. Uthola singatholi ama licenses njengama locals etholwa abanye abantu abavela kwezindawo.
No into esifunayo ukuthi umthetho wokuhulumende kumele kuhlele ngendlela efaneleyo ukuthi khona abantu kumele babenefite kwizinto zabo as per ukuhlala kwabo.
Umfundisi uWhiteman Moyo olilunga lekomiti yezabelo yeHarper Cook Trust usole inkokheli ethi abantu besigaba abalamandla okulawula imvelo yabo.
And then indaba ekhona sekuthini kunzima kakhulu ukuthi indaba yakho uyifuqe ize ye phezulu izwakale kahle ngenxa yobukhokheli obukhona. Obuyabe sekuqoqe izinto basiqoqa ngendlela ukuthi incwadi ezibuyileyo siphathwa ngabantu labo asebephiwe amalungelo yizwe sikuvimbayo. Ngokuthi wena osesigabeni lapha ingxaki lama problems akho niyabuwakhangela labo bonke abantu bawakhangela nxa usufuna ukuthi ubamele laba bantu ukuthi kuzwakale phela izitsho zabo uzathola ukuthi sekuvinjwa yikhonoko sekuvele kwabunjwa phezulu ngale.
Izigaba zonke zelizwe zikhala ngombuso wezabelo ukuze bazibuse ukuthi imali abayithola kwezemvelo abalazo bathuthukise izigaba, kodwa uhulumende lomphathi ntambo wemali bathi akula mali yokuqhuba uhlelo lombuso wezabelo kulandelwa isisekelo sombuso welizwe osekuthiye kulokuphathwa kubi kwezemvelo. Ngimele iStudio 7 isematoko, ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo yebo yebo, umsakazi omuhle olibulisayo nguMikeove umsakazi weStudio 7. Ngithe ngithathe leli thuba ukulinxusa ukuthi lingene kuhlelo lwabasakhulayo olwele connection ngo-8 ntambama. Lamhla kuhlelo sixoxa ngomongameli Emmerson Mnangagwa osevule ikhasi lokuxoxisana labantu enkundleni zokukhulumisana ezebulenjini ezeFacebook nakuTwitter. Kuzamsiza na ukuthi anqobe kukhetho oluzayo, njalo ukhulumisana lobani enkundleni lezi, abasakhulayo kumbe abadala? Ukuze ungene kuhlelo, thumeza inombolo zakho kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe, umkhokheli wenkonzo yeRoma uPapa uFrancis usecele uxolo ngoku bengulwa kwabantwana ngabafundisi benkonzo yakhe kwele Chile osukudale osokungcolise kakhulu isithunzi senkonzo yamakatholika emhlabeni jikelele. Kulabantu abangaba ngamachumi ayisithiyagalombili i-AED abafileyo udlakela lwemaphandleni akwele Nigeria oluqhamuke kulwisaneni kwabelusi bokholo lwesiKristu labesiMuslim ezigabeni ezangenyakatho yelizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abafihla imali phandle kwelizwe sebeqalisile ukuyibuyisela eZimbabwe. Umnangagwa utshele lokhu izizalwane zeZimbabwe ezihlala eNamibia ngomvulo, kodwa khethulanga inani lemali le. Nyakenye uMnangagwa wapha abantu abasusa imali elizweni inyanga ezintathu ukuthi bayibuyisele elizweni bengasoze bathoniswe umbimbitho engakafiki. Kodwa uZulu uthi uzakholwa ukuthi imali iyabuyiselwa elizweni nxa kungakhulunywa ukuthi kanti vele ngobani ababeyifihlile imali njalo iyimalini. Omunye walaba bantu umsekeli wesikhulumeli sebandla leNational People's Party uMnumzana Edwin Ndlovu.
Lokho mboni ngani kuqoqa nje kwabantu abasola into yokwenza. Nxa sibuyile kumele sibe njengelizwe sibekwazi ukuthi kubuye emalini esakubobani wahamba njani, then kubonakale la kwi-economy ikushintsha, kubonakale amabhenki imali esitholakala. Kuba kathesi imali emabhenki kayitholakali, ozokebelayina kungela cash etholakalayo. So leyo sayibuyile yenzeni.
Imbono kaNdlovu igcizelelwe ngomela ibhinga edalela ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda othi uhulumende usengohlala etshela uZulu okungayisikho njengendlela yokumkhanga ukuthi amsekele.
Okwakuqala Chris engakutsho ukuthi lo uhulumende lo khona lo ongene ngoNovember unguhulumende ongani uyahlupha ukuthi umlalele ukusuvumelana nalokho akutsholo ngaphandle ukubana lobufakazi obubambekayo ukuthi akukhulumayo lokho kuliqiniso. Kulezinto eziningi engaziso ezithengisa ukuthi lo uhulumende uhulumende ojonge ukuvala abantu amehlo ngokubatshela amanga kodwa kusenzakala izinto ezahlukeneyo. Bana ngikutshengise nje imizekeliso emibili. Lo uhulumende kuke kwaba lesikhathi lapho umongameli mnangapha esiya eSouth Africa bakukhuphile phakathina kwamaphephandaba ukuthi hayi ugade eflamatshina i-SAAOS wahamba naye walahlala nje lapho okuhlala khona umphakathi wonke ngokutsho ukuthi hayi ethokela seliphuma ukuthi hayi bahaya nje indege lapho abahlawula khona imali edlula $200,000 kusuka khonapho-ke uhulumende lo osengisileni ukuthi ufuna ukwehlisa alayisebenzisayo njengohulumende.
Ingcwethi ecubungela izomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi kungaba liqiniso ukuthi imali sibuyiselwa ekhaya kodwa uthi yena inani lingaba lingayisilo elikhulunywa ngumnangagwa ukuthi imali le iyafika amabhiliyoni.
Kungaba liqiniso kodwa ngabe futhi lathi sibilive ukuthi imali isibuya lapha eZimbabwe so kumele basinike ama-figures ukuthi imali engakanani ebuye ivela phandle kwelizwe njalo umele basichazisele ukuthi bafuna ukuthi bayisebenzisele njani imali yangkhona. Kungenzakala-ke ukuthi abanye ama-politicians labanye abesaba ukuthi uma u-February engafika bengalethanga imali bengabothwa nabanye abanezimali eziningi abazaletha imali elilutshwana njengendlela e-compliance ngoba kathesi azikwazi ukuthi ngubani onemali engakanani engaphi. So ungakwenza ukuthi wena une-5 million yakho khona ngabe lapho khona usilethele 1 million siyabesifithi usucomplyile le-directive. So une-moratorium yibo abantu abazabuyisela imali lapha abazoletha imali.
Umsekeli kamphathintambo wezemali umnumzana Terence Mugube utshele iStudio 7 ukuthi mpela imali singena elizweni kodwa laye walile ukukhuluma ukuthi yimalini. Okay, sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Omunye wamalunga edala lephalamende kwele Iran ofuna kube lenguquko kulelo lizwe uthi kulabantu abazinkulungwane ezintathu lamakhulu ayizikhombisa 3700 ababotshwa ngesikhathi betshengisela ekupheleni kukampalakazi ngomnyaka ophelileyo. Ababotshiweyo bebetshengisela emigwaqweni besola ukukhuphuka kwentengo yempahla. Umnotho welizwe ongaqhutshwa ngemfanelo lokwehluleka kwahulumende ukwenza okuningi okufiswa nguZulu. Abantu ababotshiweyo bedlula la abo ababotshwa ngomnyaka ka-2009 kuze kube lokutshengisela emigwaqweni okwanikinya ilizwe lonke le-Iran okubizwa ngokuthi yi-Green Movement. Abalwela ilungelo likaZulu bathi bayesaba ukuthi izibotshwa lezi zithwele nzima entilongweni. Abanye ababotshwa ngomnyaka ka-2009 badlwengulwa, abanye batshaywa okumangalisayo njalo kwaba labanye ababulawa ngendlela ezisa usizi. Kubikwa ukuthi esinye isibotshwa uSina Ganbari wabhubhela entilongweni ye-Evin Prison. Uhulumende uthi wazibulala. Kuthiwa kulezinye ezimbili ezafela kuleyo ndawo akukavezwa amabizo azo. Unkosikazi Nikki Haley omele ilizwe leMelika kuhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations uthi umhlaba ubukele konke okwenzakala kwele Iran. Ngakho-ke uhulumende walelo lizwe kumele aqaphele ukuthi ngephuli ilungelo likaZulu.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Kwezemidlalo uhlelo lokudingela abadlali bomdlalo wenguqu abangaqatshwanga imisebenzi luqale lamhla edolobheni lakoBulawayo. Okunenga sikuzweni kuntathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo luqutshwa yinhlanganiso yemela amalungelo abadlali bomdlalo wenguqu kweleZimbabwe eFootballers Union of Zimbabwe, njalo indiyimba yohlelo lalonyaka ngethi I Play Fair, Say No to Drug Abuse. Nyakenye lolu hlelo luqutshelwa endaweni ye-Heath Street Cricket Academy, ikanti lonyaka lolu hlelo luqutshelwa enkundleni ye-Papa Fields. Njalo isiphathamandla senhlanganiso ye-FAZ uNomsamoyo ukhuthaze abadlali ukuba basebenzise leli thuba ukuze bathole imisebenzi.
Uhlelo lwethu siqalise namuhla olwe-Footballers Union athole i-contract yenkinga. So besikhuthaza abadlali abana ama-contracts abo asaphelayo ukuthi bebuye e-BF kusasa ngo-8 sizokuba labo lapha. Njalo futhi sinxuse abaqeqeshi abaningi abasuka amaqembu amakhulu ukuthi labo bebuye bezobona labo bedinga kuyenza ukuthi aziqinise amaqembu abo umnyaka lowa-2018.
Namhla ngosuku lokuqala kube labadlali abangamajumi amathathu lanye ababuyileyo ukuzophatheka kulolu hlelo, kodwa uNomsa uthi ukhangelele ukuba leli nani likhuphuke ngoba namhla abanye abadlali besuke balahleka baya e-Heath Street Academy. Lolu hlelo lokudingela abadlali imisebenzi sokule minyaka emihlanu lwasungulwa, njalo uNomsa uthi baningi abadlali asebesizakele ngokuthola amaqembu okudlalela.
Eminyaka edlulileyo sisibala lolu hlelo sike sathola ukuthi sase siproduce amanye amaplayers athathwa ngamanye amaqembu amakhulu. Njalo futhi lonyaka futhi sithole futhi abanye abadlali abazadlala amaqembu amakhulu, because yiyo injongo yethu thina abantu be-Footballers Union ukudingela abadlali imisebenzi.
Abadlali ababedlalela iqembu le-Islanders kanye leqembu lesizwe uDesi Kabhenya kanye loJoel Luphahla yibo abaqeqetsha abadlali laba abadinga imisebenzi, njalo abazakhethwa ekupheleni kohlelo ngomgqibelo bazahlanganiswa lalabo abakhethwe uhlelo olufanayo oluqhutshelwe esikolweni iHarare ensukwini ezisanda kwedlula. Kubunjwe iqembu eliza kuyadlala elizweni leSouth Africa, injongo kungeyokuya badingela amaqembu khonale. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Kusamamo ingoma kaSikhobokhobo Madlela isigqibela uhlelo lodwa lamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota oluqhelisiweyo kusukela mhla ka-10 Zibandlela lubone abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye bebhalisa koBulawayo. Isizalane seZimbabwe uJabulani Dube odabuka ePlumtree umiswe phambi komthethwandaba lamhla esetheswa icala lokubulala elinye ilunga ledale lephalamende yeBotswana ngempela viki. Silugqiba ke lapha uhlelo, igama ngoChris Gande lilandela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.